Hayi mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibe sibona esingathi kunyuzi la ama-analysts labanye abakwaziyo ukuthi kuhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ukuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo olu abahlobene labe-Rwanda besithi asibo bakhonapho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli we-Rwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba le ekhona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele khulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalalele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho silethemba ngoba sonke sinje se-Afrika sikhathazekelile nxa sibona kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho silethemba ukubana uhulumende we-DRC uzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalaba abahlamuki ngaso kugcwalisiwe lokho abakukhalelayo silethemba ukuthi bazabeka phansi izikhali izwe libe lokuthula.
Ye, loba kunjalo Dube, siyabona ukuthi uKagame lo Ramaphosa ngani bebephosana naqatha ngakhonokho po baza kuphatha njani khonokho?
Hayi, sithemba ukubana ohulumende bobabili banabo kakhulu ngoba uKagame ngasimkhangele ungathi umuntu onguntando kayiphikiswa, kodwa-ke at least e-South Africa uRamaphosa umuntu ophuma ekhantrini esingathi one of the most democratic countries esilawo e-Africa. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana ukhumiswane umlotha. Njalo sibesizwa la kumakhungakhunga angathi ibutho le-South Africa ngemva kokuthi kube la masosha afika 14 or so afayo sebefuna ukuthi kakhulu eMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma le-South Africa ngathi kule khungakhunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-peace keeping mission ekhona ngale. Ngakho silethemba ukuba nawo soze kufike ekutheni iRwanda le-South Africa kugcine kulwisana.